ngozeli kwenza indabi umnyama umnyama lo yamozeli kwenza indabi
umnyama
Fundo nae umbulala Mina bemfisa etole fundo nae umbulala Egozo lobo ozwe wawumbe Egozo lobo
Inkonzo yomwabo iphathwe
nguyena.
Inkonzo